So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Hola mukela ngenjabulo enkulu kulomsakazo ngo lesihlanu mhla ka 7 Mbimbi 2019 ngaphakathi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
le celebration ye International Women's Day senzele gogo SGNB Board Center ukuthi ukuthi singose imidlands labanye ukuthi sizo celebrate
eZimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba namhlanje okunanza ilanga lokulwela amalungelo abesifazana ele International Women's Day.
Injongo zangkhona benjongo zokuba ngikhuluma ukuthi zithiyele kuleze bhora kuleze zenkonzo kuleze muli kuleze politiki kwezisikhathi kulamanye amagrupu engangikuwo ama-political party lay.
Inani labesebenzisa indlela zokukhulumisana ezebulenjini bukamakhalekhukhwini ye-WhatsApp lokhu liqonga abantu beyibona kuyindlela engelandleko enkulu ukuyisebenzisa. Lamhlanje silethulela isigaba sokugcina sengxoxo lomculo weqembu lomdumo wesichathamiya elento sawusa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ele Zimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba namhlanje kunanza ilanga lokulwela amalungelo abesifazane ele International Women's Day. Umphathi ntambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazana unkosikazi Sthembiso Nyoni utshele usandekile emhlanga we-Studio 7 ukubana umkhosi wokunanza leli langa uzaqhutshwa eGogwe South lapho umsekeli kamongameli uMnumzana Thembo Kembo Mohadi ozabe engumhlonitshwa khona ngale.
Le celebration ye International Women's Day senzele gogwe SGNB Board Center ukuthi ukuthi singose imidlands labanye ukuthi sizo celebrate sidinga sibili ukuthi si celebrate ayikhona ukuthi sibe sihlala silokhe sikhuluma ngezinto ezimbi ezingenzakaliyo kumbe ezenzakala kubomama. Khathesi sifuna ukutshintsha abathi ngesilungu i-narrative. Sesikhulume ngokuhle okwenziwe ngomama kumbe okwenziwa ngomama. Singathi thina ungazukhangelisise noma singakastiki khona kodwa sokulabomama abathize abalamabhizinisi. Sokulabomama abathize abakupolitika abangamaminista. Sokulabo mama bathize abadrive amafeme china amanjinela konke lokhana kumele sikuthathe sokuthaya imigceke abantu sikucelebrate ukuthi hayi silabo mama sebenzisa izinto ezinhle ezivokekayo.
Yebo.
Bese kusithi lokhana okubi okucindezelo okwama-rape okwe-domestic violence sibe sesibambana njengabomama labo baba. Sibe le strategy yokukucitsha but inyanga lengeyethu mama ake siduduzeleni sithakazelele okuhle okwenziwa ngomama.
Yikho lokho eliyabe likukhuluma yini emhlanganweni lowo? Babe khona besifazana abantu makhaza kumbe kuyabe kulesiphatha amandla kuphela?
Kuyabe kugcwele ngoba sibizwa omama bonke kuyabe kule thousands of people but okunye sikwenzileyo ukuthi omama babuye lemisebenzi yabo yezandla. So kuyabe kubukiswa imisebenzi yezandla enziwa ngomama ngalelo langa. So iprogram yethu ithi sifike ekuseni lomhlonitshwa sizabhoda sibone ukuthi omama imithungo yabo, izilimo zabo, izifuyo zabo, konke nje okuhle abakwenzayo azabe bekutshengisela khonapho.
Lo ke bekungunkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazane, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga owe-Studio 7. Kusenjalo, isiphathamandla senhlanganiso yelwela amalungelo ye-Oluntu eye-Women of Zimbabwe Arise, iWoza, unkosazana Makodonga Mahlangu uthi yena iningi labesifazane kobulawayo lithwele amagabhavuzayo selokhu kwagqekezwa izitolo kulandela ukutshengisela kwenyanga kazibandlela, njalo abantwana abasatholi ukudla okwaneleyo.
Inkinga ekhona ukuthi kulokunye ukuthi abangumama abasezengeni elithize bakathi ngoba bona bakuma-positions. So mama uThembiso mayisithena kukhona okuhle okwenzakalayo, mhlawumbe kwenzekela khona ngale kubo bona abasezikhundeni, but mabe befuna ukukhuluma ngokumele umama on the ground sikhuluma iqiniso sibili, akula okuhle okwenzakale umama ngoba kathesi sibe sizakuxokozela ukuthi bafuna ukukhuluma nge-diaspora tax baqala kuthiwa nge-2% yoba sonke umuntu 74 kg, wonke umuntu wenzani, akula mali. So ubuya kathi siwakhuluma nge-diaspora tax uzalithola ukuthi ihlasela abantwa bethu babafokwethu abaphumeleli izweni bayaphandle lisehlelwa ngomumo ezomnotho eZimbabwe. Lokho kuncane ade besithumezela khona uhulumende sefuna ukulandela hle eqhuba khonaphana. So kungapho kuhle uhulumende asenzela khona. Angeke sikhuluma sikhuluma ngama-tax nama-tax. We-tax a very poor community and a very shallow pocket. Asinalo ukuthi sivele sikhwameni zethu kodwa kobuhle asawubona.
Ye, kodwa
kuhle sibona lokho ekukhuluma imizamo sokusiyizwa kodwa ukuthi impact yangkhona idala umehlukenzi sifile sibi la omama comment ayi uhulumeni enze lokho ongeza aphile ngona asikubona.
Kanye lokuthi emaphandleni endaweni eziningi sokuleziborane, lokuthi umntwana oyinkazana usekasahamba imanga emide sokulezinye izikolo-ke, liyakubona yini lokho?
Hayi, asikuboni khona lokho. Ngingakhuluma kathi esinizakutshela mina ngiza i-on the ground ngikhangele ngelungelo lezemfundo. Kula bantwana abahlala ezenzele ensiza kwi-village 4, la bantwana kwakulesikepenyana lokho kwenziwe ngesigodo i-raft ngesikhiwa eyayibakhosisa idamu. Idamu leli uhlala kukhwa idamu kwathathwa ngamanzi. Abantwana laba for the past 9 months o-grade 3 kusiya phansi, grade 0 grade 3 kusiya phansi abasaye esikole ngenxa yokuthi abayinesi ukukhosa idamu. Abakhosa idamu bakhosa bevikana nezingwenya. Bengikhuluma labo-chief bakhona ngale, ngikhuluma labo-DS bakhona ngale, bapho ukuthi kathi kwenzakalani ngedamu leli kwehluleka. So singathathi one example ukuthi yabe yakhiwa isikolo mebe endaweni yakho ukuthi into enzakalayo ijikele. Yiwuhlupho esilalo eZimbabwe. Kungenzakala one tiny thing, one sigaba besifuna ukuyibabaza siyibabaze ukathi khona bekuvala kwabantu amehlo. Nxa uhulumende serious ngokuthi abantwana kumele bafunde, asisele free education, kube ne-accessibility ezikolo zizeduzane kwabantwana. Ungabi lo mntwana ozavuka ngo-4 ayefika esikolo ngo-11 aphinde athayise ngo-3 ayefika ntambama ngo-10 p.m. ekhaya.
Lo bekungunkosazana Makodonga Mahlangu, isiphathamandla seWoza, uSithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelaye ekubulawayo ecingweni. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iphephandaba lebulenjini elePolitico la khonapha eMelika libika ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa seyaqhatsha inkampani yeMelika eyeBallard Partners ukuthi iqhube umsebenzi wokuthuthukisa isimo seZimbabwe eMelika lokuxhuxhuzela ukukhitshelwa kweleZimbabwe izijeziso zenotho ukuze ubudlelwane bamazwe omabili busesimeni esihle. Inkampani yeBallard ibikwa yalobelana isivumelwano sokuhlawulwa izigidi ezingamakhulu amahlanu $500 million ngomnyaka nguhulumende kaMnangagwa ukuqhuba lo msebenzi. Kuthi ke iphephandaba electronically libika ukubana ihlandla lesithathu lomhlangano we-commission yokusebenzelana kwele Zimbabwe lomakhelwane walo we South Africa eZimbabwe South Africa Bi-National Commission uqale eHarare izolo uhlangana iziphathamandla zengatsha ezehlukeneyo zikahulumende zamazwe omabili. Unobhala ogatsha lwezobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe u-ambassador James Manzo lomunye wakhe wele South Africa umnumzana Gabo Mogae yibo abavulela umhlangano. Leli phephandaba libika njalo ukuba sokulotshwe izivumelwano ezedlula amashumi amane kodwa akula osokuthe kwaphuma kulezi zivumelwano. Singeneke kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ngaphambilini kokunanzwa kwelanga labesifazane emhlabeni jikelele ele International Women's Day, inhlanganiso ye-International Rescue Committee yethule uluhlu lwamazwe akhokhelayo ekuhlukuluzweni kwabesifazane lamantombazana. I-IRC iqambe iNiger, iYemen, Bangladesh, South Sudan le-Central African Republic njengamazwe ayingozi kwabesifazane lamantombazana. Isilinganiso sokungamashumi ayisithupha lanhlanu lwamantombazana kwele South Sudan libikwa selike lahlangana lobudlwongulwa loba kutshaywa empilweni zabo. Futhi ke odokotela bakwele Algiers sebambene lamakhulu amagqwetha atshengisele izolo isola abezempilo abanikeza umongameli Abdelaziz Bouteflika osele minyaka engamashumi athobaminembili incwadi yokuthi ulempilakahle enhle ngakho ke angancintisa kukhetho oluzayo. Sizigqiba ke ezivela kwamanye amazwe lapha. Abantu sebathola indlela eziningi zokukhulumisana ezingela ndleko enkulu ezebulenjini. Kwaqala oSkype, oVoice over IP, oFaceTime, oGoogle, oGmail, oYahoo, Facebook lezinye. Kodwa ngokuza kweWhatsApp abantu bonke bahle bagijimela khona ngoba kuyiyo elendleko ephansi kakhulu. Njalo abantu besenelisa ukukhulumisana labantu abakhatshana lakhatshana njengabo Australia, eZimbabwe lakhona pha eMelika. Kwaze kwabunjwa lamaqembu kumbe amagroup okukhulumisana angaba ngawemuli, abangane kumbe awukusebenzelana kwezokuthengiselana ukutshintsha imali lokunye. Lamhlanje sinelise ukuxoxa lomnumzana Vezi Nkomo isizalwane seZimbabwe esesihlala eTexas khona pha eMelika. Echazisa ngale indlela yokukhulumisana eWhatsApp ukuthi ibanceda njani abasemelika ukukhulumisana labasekhaya kanye lakwanye lakwamanye amazwe.
Kulezinsuku sisebenzisa lawa kuthiwa ngabo social media, kakhulu esisebenzisayo yiWhatsApp. IWhatsApp isinceda ngokubana singakhuluma labantu abaningi ngesikhathi esifananayo. Kulokuthi ngizama ukudinga umuntu oyedwa lapha lalapha ngikhuluma indaba efana nayo, ubathumela one imessage naleyo eyafika ebantwini abaningi imessage nayo efana nayo. So sibona ukuthi noma abantu ukuthi bangaphi njengoba emazweni athiyeneyo, abanye bakhona ekhaya, mina ngilapha e-America, abanye bayese-Australia, akula ndaba ukuthi umuntu ungaphi, sesikhuluma ndawonye ngani sihlezi endlini eyodwa.
Zindaba ziphi eliyabe lizikhuluma ngezokuthengiselana ezomceco ezani sibili sibili?
Ngingathi nje amagroup angkhona achiyene. Kulamanye nje ukuthi sabe singqopho nje ukuthi sabe sixoxa nje okwenzakalayo ukuthi hayi libonile ukuthi namhla laba abe parliament bayenzeni, bephikisana ngani. Kwesikhathi kubona ukuthi sikhuluma ngendaba zikaNkulunkulu, sikhuluma ngendaba ze-church, kwamanye amagruphu into zemuli, sikhulumisa ikhulumisa njengemuli. Njengoba imuli yangakithi kobaba abantu baningi, omama abantu baningi, siyabambana sikhulumisana ndawonye ngesikhathi esifanayo. So into zakhona ziyatshiyana ukuthi sebe sikhulumisana ngani.
Lingenisana njani kumagruphu lawa njalo ngenjongo bani?
wathi ngicale ukuthi injongo zichiyene kodwa ukungenisela kwangkhona kujele ukuthi kuyaqaliswa omunye umuntu nje athi hayi njengoba kumbe sithi kulabangane uma abebhora kanti ukukhulumisana ngebhora kwesikhathi sebe sikhulume efonini nje sifonelana ibhinqa kudlala amathembethu kuyafoma igroup yena lowo muntu wokuqalisa abiza abanye asithumele ukuthiwa ngama-invite singena kugroup yangikhona nxa sesingena lathi engasinika lathi okuthiwa ngama-administrator privileges ukuthi lathi singabiza abanye kodwa kudala ukuthi kulo muntu oyedwa onguyebe kuthiwa ngu-admin oyabe eletha abanye injongo zangkhona benjengovek bengikhuluma ukuthi zichiyene kulezebhora kulezenkonzo kulezemuli kulezepolitiki kwezesikhathi kulamanye amagrupu engangikuwoya ama-political party lay lalay kodwa hhayi mna kwezi nsuku sengasichiya wona lawo yinto elungileyo funa ukuthi nxa ungasafuni ukuba kwigruphu yonaleyo ungaziphumela nje akuloku okubuzayo ukuthi uphumeleni ubalekeleni uyaziphumela nje uhambe nxa usufuna ukuphenda ungabatshe ukuthi hhayi bamadada ngimiselani kwigruphu
kuyafana yini lokukhulumisana ebulenjini enkundleni ezinjenge-Facebook kumbe iWhatsApp ingcono kule-Facebook
iWhatsApp mna ngibona ngani ingcono ngabe ukukhuluma ukuthi sile ngxoxo kumbe ukuthiwa yi-discussion ngakulento efuna ukudiscusswa njalo ngibone ngani ingcono i-Facebook layo iyanceda kakhulu ngoba nxa ufuna ukufaka amapikitha abantwana ukutshengisa abemuli abaningi labangani njengathi silabangane abanye abalapha abe-America abangekho ku-WhatsApp so kumengengxabakhiwa ngekho ku-WhatsApp angazenzisi i-WhatsApp kodwa bafuna ukubona amapikitha abantwana sebafakela nje ku-Facebook bebone so ukusetshenziswa kwangikhona kuthiyene kwama-platform angikhona
nxa sikhangele khathesi ubona kunceda na abanye babesithi ekuqaliseni kwalezi nkundla ikakhulu abezimuli abesilisa babesithi abesifazane yikho lapho asebetholela khona ithuba lokunyeya ubona kunjengendlela yokunyeya na kumbe yintuthu
hayi angeke ngadabula kunyeya lalo bezilisa balubukula kunyeya okukhona hayi azike zadabulana amanga asike zathi abafazi bewedwa abanyeyayo lathi abezilisa kukhona okunyeya esikwenzayo kodwa hayi asingeke zabaleka sile akulakuthi akulakunyeya kugcwele awungeke wakuvala khonokho yinto nje enzakalayo kuyafana nokuthi ucingo lukhona umuntu aphakamisa ucingo atshayele uzivane anyeye uzivane elomunye umuntu olapha kutshela ukuthi unyeyele abantu abaningi so hhayi kukhona nje
kwezentuthuko ukuthengiselana kumbe ukwabelana ulwazi ungathi yindlela enhle na
kakhulu siyasibone nje kuleyinye lapha esilayo abakhona lapha eDallas abathengisayo kumbe omazowe siyathengiselana into ezinjalo kulokuisikhathi kulo muntu osekhaya othengisa into esekhaya edingayo wona ama-user ngapha kulo muntu ose-America othi into leyo le ngiyayidinga sibili abe sethumela imali ekhaya so siyathengiselana nje kube into engani international commerce akula kuvala ukuthi lapha kumele kuvulekile kakhulu ezentuthuko lapho hayi kuvulekile kakhulu ukuthi wonke umuntu wakwanisa ukusebenzisa sixoxelana sincedisane empilweni ngikhumbula kuyigroup eyamadoda awesabatheni lapho engingenwa khona sasincedisana mzana ngelila ngeviki ephelileyo bekhumba ngabakuthi abantwana bengathola ama-scholarship kule ndawo endliso lapho kulama-scholarship khangisana abantwana begijime be-apply la kwenye igroupu futhi yezimbabwe ngabona bethumela ukuthi hhayi ngani sokuvuleka imisebenzi ngaphi e-securitas thumelana abantu beyedinga umsebenzi ngale securitas so siyancedisana kakhulu ngento ezinjalo sikwanisa ukuthi i-information yakhona ifike ngiyibone lami ngihle ngiyithathe ngiyijikimise ngiyifakise kwamanye ama-group abanye abantu bencedakale lapho
Lo-ke bekungumnumzana Vesi Nkomo isizalwane seZimbabwe esesihlala eTexas khonapha eMelika. Khathesi-ke sesifikile esigabeni sethu lapho esizwa imibono yabalaleli bethu ethunyelwe ngeWhatsApp.
la eZimbabwe angiboni kuyinto enhle. Ngibona engani elizwe lethu lisenkingeni enkulu ezilongu kungakaphumileli qembu lezwano, noma bengatshintsha umphathi benzeni sisazohlupheka kakhulu, ngoba iqembu leliyana lezi ndaba ezinzima elazenzayo ebantwini ezibuhlungu, isihluku esahlukunyezwa ngayo abantu nangendlela elabulala ngayo ilizwe. Nabantu abanye abafuna uku-investa kuyobazima ukuthi be-investe, ngoba ma bekhumbula isihluku esayenzakala kibo kubabuhlungu. Ngiyabonga lapho Dube.
Sanibonani msakazi. Mina ngibona kungcono ukuthi vele unyuse vele lelo kuzani uhle ilokuzani sanction ekhaya, ngoba ayisizi ngalutho ilokuzani i-president obusayo. President ma engasizi ngalutho kusithela lokho esazalwayo, kuthiwa kule zinto ezinguquka sizibona kula nto eguqukayo kuloko kusifa kuya phambili. So ma kunyusa kutho ukuthi abantu bazabona ukuthi i-president yena wakhona lo uyehluleka, ngoba kakula guquka alifakileyo. So lami ngithi ngumbono wami ukuthi ma esho njalo lo lokuzeni okhona, osho njalo upresident ethi yena kunyuse ukhuluma into ebonakala i-right ukuthi vela kumelanga ama-sanction akhitshwe, kumele ukuthi ahlale khona. Lo bengasoze ebe kibo ezoba kithi thina abantu, kodwa vele thina sazalwa sinjalo kuhluthekwa, sizizamela, sihlupheka, sibhoda ngamazwi. So into ekhona ma kunyuswa ku-right, akunyuswe kube njalo kubonakale ukuthi vele bona bayehluleka. So into ekhona yiyo leyo mbono wami kade ngithi ngukhulumelayo.
Labo-ke ngabanye babalaleli be-Studio 7 abathumele imibono yabo nge-WhatsApp. Lawe ulakho ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi +1 202 203 0318, inombolo njalo +1 202 203 0318. Njengokwethembisa kwethu izolo, siqhubekela phambili ngomculo weqembu elicula umdumo wesicathamiya elizibiza ngokuthi yindonsakusa. Namhlanje uGibbs Dube ulethulela ihlandla lesine elingelokugcina-ke lengxoxo ayenze lamajaha aleli qembu.
Hello my babies. Hello my baby. Long, 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 long time without seeing you, my rose of Sharon, beautiful morning star. Hello my baby. Hello, my baby. Long, 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 long time without seeing you, my rose of Sharon, beautiful morning star. Hello, my baby. Hello.
Igama lami ngu Innocent Sibanda. Owesembu into sakusa the morning star. Iqembu indosakusa the morning star liqembu elafunywa mhlaka 7 May enqameni endaweni yaseGwanda ngaphansi kwenduna uMathemba.
Hello my baby, hello my, hello my baby, hello my, hello hello my baby, hello my, hello hello my baby, hello 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 my baby, hello my, 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 hello hello my baby. I love you, oh my darling, oh, I love you, oh my darling. I love you, oh my darling, oh, I love you, oh my, I love you, I love you, oh my, my dear one. I love you, oh my, I love you, I love you, oh my darling.
Le ingoma kakhulu kakhulu bese singena kwabathandanayo, ukubana ngiyakuthanda ntombi yami, ngiyakuthanda lapho engiyakhona, ngikhumbula wena njalo sonke isikhathi.
I love you, oh my darling, 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 oh my darling.
Yeah, you and
I love you, oh my darling. darling,
oh my
darling, 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 darling,
wow.
Darling, my darling, darling, darling,
yep,
darling,
I my
darling, darling,
yeah.
Darling,
lapho singena emathandweni ngoba phela umculo wethu lo singena kubo abathandanayo singena nasezinkonzweni sifundisane ngokuhlala kahle emhlabeni. Sadimoni Star, iqembu elilungele ukuhamba umhlaba wonke jikelele futhi lapho elikhona izwani umculo esiliphathelewo sithi umculo wethu simumethe injongo yethu in love, peace and unity umhlaba wonke jikelele lisiqhase lapho elithola khona umsebenzi wethu kwi-internet kukho konke esikwenzayo sikhululekile ukuthi lisinqise umhlaba wonke jikelele sikhululekile njalo silungele ukuhamba loba yiliphi ilizwe sikise iculo lethu esikhangelele ukuthi liphakamisa isigaba kumbe ngithi ilizwe kumbe ngithi indawo yasekhaya.
Hello my baby, hello
my
baby, hello my baby, hello my baby, hello my baby, hello.
Hello,
my baby. Have you? Have you?
Have
you?
Have
you?
Have
you?
Have
you?
Have
you?
Oh, my darling.
Have you?
Oh, my
darling.
Oh,
have
you?
Oh, my
darling.
Have
you?
Oh, my
darling.
Oh,
have
you? Oh, my
darling. I love you.
I love you.
Oh, my
darling.
I love you,
oh my,
I love you,
I love you, oh my darling,
my one,
I love you, oh my darling,
I love you,
I love you, oh my darling,
my darling,
I love you, oh my darling,
I love
you, oh my darling, I love you, oh my darling, darling, darling,
oh my darling,
I love you, oh my darling, darling, darling,
oh my darling,
I love you, oh my darling, darling, darling,
oh my darling,
yeah, you and I love you, oh my darling, darling,
oh my
darling, 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 darling,
my darling,
darling, darling,
your talent,
darling,
I want
darling,
yeah,
darling.
Ke bekuliqembu elizibiza ngokuthi indosawusa Morning Star. Lesi bekuyisigaba sokugcina sale ingxoxo enziwe nguGibbs Dube weStudio 7. Ngile themba liwukholisile umculo wabo wala majaha kuliviki yonke njengoba sibe lesigaba sakuqala esesibile sesithathu lesesine lamhlanje oselivalelisa njengoba isikhathi singasavumi kulo msakazo nguPractice Jeremiah City asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni ngesikhathi sikabo half past six. Lisani.